Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 11 Mbimbitho 2024 nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Namhlanje sileze thekelezi abalande ukuze ekhangela ukuthi iZimbabwe ilani lapho abangafaka khona imali njalo esithi ama trade relationship ukuthengiselana izinto singathengani khona ngale kwaselamelika labo bengathengani.
Uqale namhla eHarare umhlangano weZimbabwe US Business Forum obuthanise osomabhizinisi bawo leZimbabwe labakwelemelika.
So simangile namhla sivuka sathola ibulawayo yonke ivulwe ngamapolisi la nxa sifanisile ukuyofaka ama-petitions wona lawo besiphelekezelwa ngamapolisa lapho kade siyafaka khona emhlahlandlela ekuvinjiwe.
Abecele lebandla leMthokazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Jilombo Mudenda bathi bavinjwe ngamapolisa ukuba batshengisele namhla kobulawayo. Ingcwethi ezichubungula ezombusazwe zithi okwamanje kusobala ukuba bazaphinda ukungqikelana kukhetho lokudinga umongameli wakwelemelika umnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans lomongameli Joseph Biden ngumademocrats. Zonke lezi ndaba lezinye zizayilandela. Osomabhizimusi bakwelezimbabwe lakwabamelika abaqale umhlangano wabo namhla eHarare weZimbabwe US Business Forum bathi bafisa ukuqheliso okwezinga laphezulu kobudlelwano phakathi kwabosomabhizimusi bamazwe omabili, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu oqoqwe luhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Investment Development Agency ZIDA ohlose ukuba kuqheliswe ubudlelwano phakathi kwamabhizimusi amazwe la womabili. Okhokhela iZIDA umnumzana Busisa Moyo uthe kuyadanisa ukuba eleZimbabwe lokuthengiselana okuphansi kakhulu lelemelika lona elilomnotho olesisindo esikhulu emhlabeni jikelele. Umoyo uthe bahlose ukuba amankampani akwelemelika amukele lokho okwenzakala eZimbabwe ukwenzela ukuba bazetshala imali elizweni.
Osomabhizimisi ukuthi bafake imali kumabhizimisi aseZimbabwe ukusungula amabhizinesi amatsha, ukuqhelisa amabhizinesi akhona. Yikho esikhangeleleyo njengeZIDA. Namhlanje sileze thekelezi abalande ukuze ekhangela ukuthi iZimbabwe ilani lapho abangafaka khona imali njalo esithi ama trade relationship ukuthengiselana izinto singathengani khona ngale kwaselamelika labo bengathengani.
Uqhubeke sithi kuminyaka esanda kwedlula elemelika belingazimiselanga ukutshala imali kuleli ngenxa yamazwi akhuluma kubi ngeleZimbabwe aphuma embikweni eyethulwa ngabezindaba esithi ulethemba lokuba lokhu kuzaguquka.
Ukukhulumisana kwethu le-United States bekungani kuyahlupha, kodwa sibona ngani kuyancibilika nxa sikhangele ukukhulumisana kwethu njengabosomabhizimisi kuyancibilika ukukhulumisana.
Usomabhizimusi wakwelemelika omele amankampani akwelemelika kulumbuthano umnumzana Ricardo Beris uthe bafuna ukuzwa ngamathuba amabhizimusi kweleZimbabwe.
To hear and listen to some of the officials that have shared both opportunities that are hearings in from ZIDA, hearing from the ambassador, it is very encouraging. And so I think we move forward with more confidence on the opportunities that lies here on the ground.
Besilapha silalele amathuba atholakala eZimbabwe. Sitshelwe ngabeZIDA la ngumeli weZimbabwe kwelemelika. Kulethemba elikhulu ngoba amathuba akhona kuleli.
Umeli weZimbabwe kwelemelika umnumzana Thaddeus Shifamba uthi bathemba ukuba osomabhizimusi bakwele Melika bazathola intshukuntshu yokuzetshala imali elizweni ngemva kokulwazi oluzaphuma kulomhlangano.
So we would want more and more American business persons to come to Zimbabwe to see for themselves the investment landscape that exists here and help change the negative narrative on Zimbabwe.
Sifuna osomabhizimusi abanengi abavela kwele Melika ukuba beze eZimbabwe bazibonele bancedise ukuguqula indlela eZimbabwe elikhangelwa ngayo.
Eminyakeni elithume edluleyo eMelika leZimbabwe athengiselana impahla engaba lesisindo sokuyizigidi ezifika amakhulu ayisithupha zamadola $600 million, okuyisisindo esibikwa siphansi kakhulu. Iqula labo sabhizimusi abasuke esigabeni eseGeorgia kweleMelika libikwa liqale ukuya kweleSouth Africa kumalanga asanda kwedlula. Lisuka eZimbabwe leliqula likhangelelwe ukuya kweleZambia lingakagqibi uhambo lwalo emazweni awezwekazi leAfrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga ecele lebandla lemthwakazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Jilumbo Mudenda, lo mnumzana Mbonisi Gumbo athi namhla avinjwe ngamapholisa ukuba atshengisele kobulawayo ukwenzela ukuveza ukungasekeli kwabo uhlelo lokuhlela umbhuqazwe wegugurawundi oluzaqhutshwa lonyaka zinduna emaphandleni eMatabeleland. UMudenda ophethe okwesikhatshana isihlalo somgcini sihlalo webandla leli uthi amapholisa abegcwele edolobheni leli loba benelise ukuhambisa ingwalo zabo ezijulileyo ezimumethe izikhalazo zabo kubaphatha intambo bakarhulumente. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba obona ngokwethulwa kwemibiko yofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa othi uhlelo lolu lwenzelwa ukuba abantu bekhumisane umlota ngokubulawa kwezihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. UMudenda uthi awumangalisi okwenziwe ngamapholisa.
2 weeks back safaka i-notification emapholiseni ukuthi isipikitshe mhlaka 11 kungunamuhla kuyimandi against indaba ye-government of Zimbabwe, indaba ka-Emmerson Mnangagwa ukuthi ufuna ukusebenzisa iy'nduna zakithi to heal or to deal with the issue of igugurawundi. So thina ukuhambisa kwethu izincwadi besilokhu sikhulumisana namapholisa esikhathini sonke lesi esidlulileyo, but unfortunately anti abantu laba vele i-instructile bayitsherwa eHarare. So they never granted us the permission. Basivumela kuphela ukuthi lina lizahamba peacefully abantu abangu 4 or 5 beyoyenda over ama petitions kuma ministers of state for provincial affairs ahlanganisela mathi South, mathi North, leBulawayo metropolitan. So simangile namhla sivuka sathola iBulawayo yonke ivinjwe ngamapolice la nxa sifanisile ukuyofaka ama-petitions wona lawo besiphelekezelwa ngamapholisa lapho kade siyafaka khona emhlahlandlela bekuvinjiwe, lapho kade sifuza ukuthi siqalisele khona imatshi yethu bekuvinjiwe. So kunzima kakhulu undoda lo ukuthi uzama ukuthi esebenze njani.
Yeyina kolapho kupetition kolapho belibatshelani lifuna ukuthi kwenziweni.
Besibatshela ukuthi umthetho wezimbabwe United Nations under the United Nations Genocide Convention of 1948 ayivumi ukuthi umuntu oyenza umbhuqazwe ethonisiswe ngeyinye i-court decided the International Court of Justice. So we cannot allow ama-chiefs ukuthi ahandle indaba eyombhuqazwe ngoba it is out of the context of the Genocide Convention of 1948.
Ngakho-ke lithi kumele kubanjwe mbani?
Lokho thina sithi uMnangagwa lo Sidney Sekeramai lo Chiwenga, all of those who are still surviving ama perpetrators must be prosecuted by the ICC. That's the procedure, that's what the law says. We United Nations kunothi ukuthi bezithonisise bona ngoku-appoint ama-chief abo abasebebanika izimota, abasebebanika ama-laptops. It's a violation of the international law.
Lo ngumnumzana Jilumbo Mudenda, omunye wabaphethe okwesikhatshana isikhundla somgcini sihlalo webandla lemthwakazi Republic Party. Sixoxe laye ekubulawayo. I-Studio 7 ithinte amapholisa ecingweni kodwa alile ukuthathwa amazwi. Athi abe-MRP bebengaphiwanga ilungelo lokutshengisela kobulawayo kodwa kawaninganga isizathu sokungaphenduli isicelo sabo.
Thank you.
Izakhamizi zesiqintini semangwe esigabeni seMatabeleland South zicela uhulumende ukuba aphange abasize ngokudla, ukubagebhela izibholane lokubadingela ukudla kwezifuyo esezingasela madlelo ngenxa yokungani kahle kwezulu lonyaka, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuphume ngesikhathi izakhamizi lezi zisabelwa ukudla ezimnyama eMqegula Business Center phansi kohlelo lwe-Lean Food Program olukhokhelwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba eye-World Food Program bemanyene lohlangothi lwentuthuko lenswelo kaZulu kuhulumende weMelika olwe-United States Agency for International Development labenhlanganiso eye-World Vision. Abanye abathole ukudla ngosuku lolu unkosikazi Cecilia Nyoni othi babhekane lendlala esabekayo.
Ah, siyalamba kunzima lemasimini kuchile kakhulu. Lenkomo ziyasihlupha sizibona inkothe phakathi kwamasimu. Sesidla lakhona kube sikundlimile sokuchile vele.
Ukhansila kaward 2 eMangwe umnumzana Chechukuza Ngwenya ucela uhulumende ukuthi aphathise engakhangeli ibala lomuntu ngoba uhlupho lusabalele kuzifuyo abalima ngazo lakuzakhamizi.
Hayi, indlala ikhona inkulu kakhulu. Sicela ukuncediswa mpela kakhulu ngesandla esingathi siyengezelele ngoba kuyabe kungathi kuyafanana uma kuthola abantu abalutshwana kusho ukuthi labantu abaningi bazazoboleka.
Ilunga ledale lephalamende elangena phansi kohlelo leproportional representation eMangwe unkosikazi Evelyn Ndlovu ucela ukuba uhulumende engalibali izifuyo esezithwele nzima ngokuswela amanzi kanye lamadlelo.
That more boreholes be drilled and that we put feeding trophies within each borehole. So we really appealing to you for the feed for the animals.
Sicela lisihambisele ilizwi kumongameli usicelele ukudla kwenkomo, amanzi, amabhoholo lokudla komuntu wonke kwacha njengoba ubona lawe minister.
Ekhuluma eMangwe ngosuku lolu umphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo umnumzana July Moyo uchaze ukuba uzahambisa izikhalazo zezakhamizi kumongameli Emerson Mnangagwa.
Sechibagwe muno chine chabva mukumbira kune kwaitwa namambo wenyika president kuti kuno kwangu kuZimbabwe kwaita zvara.
Ngizamazisa umongameli uhlanganisa lomphathi ntambo obona ngezokulima njalo silokudla okubuyayo kuvela eRussia njalo sikhangelele ukucela kumazwe abalisa iChina leMelika iWFP leEU.
Uhulumende ngaphansi kogatsha lwezokulima uthi usaphakathi kokuhlolisisa ukuba bangaki abantu abadinga usizo lokudla elizweni lonke jikelele kanye lokuncipha kwamadlelo emaphandleni kubangelwa ikoma okubaselwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esihlasele umhlaba wonke. Uhulumende uthi kusukela ngomnyaka odlule sekufe izifuyo eziphose zifike inkulungwane ezilichumi 9875 njalo inani leli lilakho ukwedlula lapho ngoba abanye abakhulumi ukuthi sebefelwe izifuyo. ELaZimbabwe libhekane lendlala esabekayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye lalonyaka. Isigaba seMathebeleland North yiso esihlaselwe kakhulu indlala ukwedlula indawo zonke zelizwe njalo sihamba phambili ngenani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisePlumtree ezimnyama ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ikhuphe ugwalo oluveza indubo ezibhekane labesifazane abachapha imingcele besiyathenga impahla yokuthengisa. Ugwalo lolu lubhalwe kulandela ukuxwayisisa okwenziwe emazweni athi iMalawi, Zambia leZimbabwe njalo luveza indaba ezigoqela ukudlengula, ukuthathela impahla, udlakela, ukuswelakala kwendawo zokuhlala, umumo wezamabhizimusi lezimota abahamba ngazo, phakathi kokunye. ukwalololu veza njalo ukuthi amazwe amathathu la abhekane lodubo lolu awakathathi isivumelwano somhlaba we-International Labour Organization 2019 Violence and Harassment Convention Instrument ovikela amalungelo abesifazana ukuthi ube ngumthetho. Umphathintambo wendaba zabesifazana uNkosikazi Monica Mtswango ekhuluma emkhosini ukuthakazelela usuku lwabesifazana ngeviki edlulileyo wathi kule nhlelo eziningi ezokuvikela abesifazana eziqhutshwe nguhulumende kodwa welekela ngokuthi kusakuningi okumele kwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba uDabo kaNcube Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo kwaZulu ekunhlanganiso yeNakhora uMnumzana Evidlela Ncube.
Luzisa ubuhlungu kakhulu lolu daba kodwa njalo luhle kakhulu ukuthi luphume lube semphakathini ukuze uZulu azi, uhulumende azi, bonke abathintekayo abangancedisa ukuthi kulungiswe bazi. Kusiya phambili kakhozadikazi, ngakho-ke ukungalungiswa kuzabe kuwukuthi siyehluleka njengabantu, wehlulekile uhulumende kanjalo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi lolu daba luthathwe ngendlela eqinileyo, lulungiswe masinyane ngokuba luyalimaza kakhulu. Ukuhlukuluzwa kwabomama kuyinto embi kakhulu.
Kulolu gwalo lukhuluma njalo ngokuthi kulamazwe amathathu kuphela ase Southern Africa akwanisa ukuthi athathe umthetho we-International Labour Organization ovikela abesifazane, kodwa iZimbabwe ayikho phakathi kwamazwe la. Lokhu libona sengathi kumi njani?
Kuyinto embi kakhulu ukuthi kube njalo. Bekufanele ukuthi njengabantu abadlula ezimpini bedinga amalungelo, kungabikho nya umuntu ongelalungelo phakathi kwelizwe. Ilungelo labesifazana lilungelo loluntu, lokho sithi human rights. Ngakho-ke kumele uhulumende akusukumele khona lokho. Zonke nje izinto eziyizivumelwano zamalungelo emhlabeni wonke jikelele kumele zenziwe zibe ngumthetho eZimbabwe, kungabikhona okusaleceleni. Kungabe kuphathelene le-torture, kungabe kuphathelene le-democracy, lokubanjwa kwama-election labomama, labasha, labantwana, konke kumele sikuthathe kuzosincedisa ukukhulisa amalungelo abantu bonke phakathi elizweni leZimbabwe.
Kungaba kuyini okwenza ukuthi uhulumende engagijimela ukuthi athathe izivumelwano lezi azifake zibe ngumthetho eZimbabwe?
Kungoba uyabe engahambisani lalokho ezikutshoyo, engavumelani lamalungelo lawo abantu abaphiwayo. Ungakhangela nje isibanga sesithethwe kungazange kwalethwa i-Convention Against Torture. Khona lokho kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi akunakuvuqa kakhulu ngokuphathene lelungelo loluntu phakathi kwahulumeni. Nanxa i-constitution yethu kuwenza kucace ukuthi i-torture, ukuhlukuluza, kakuvumelekanga, asikasithathi lesi sivumelwano somhlaba sisinethe sibe sisebenze phakathi kwelizwe. Ngakho-ke kuyinto enye yalezo zinto kumele sibone ukuthi njengabantu beZimbabwe siyayiguqula, ukuthi uhulumende noma ngophi ngokhona ozayo bonke bathathe izivumelwano zomhlaba zamalungelo ngendlela eqinileyo.
UMnumzana Evidlela Ncube ulwela amalungelo oluntu esebenza lenhlanganiso yeNakhora, ubexoxa ecingweni loDabo kaNcube kweStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelane leMelika, namhla sixoxa loMnumzana Higgins Msimanga odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika ngokhetho oluzayo. Kusase kukhangelelwe ukuba ibandla lama-Republicans lelama-Democrats azaqhubekela phambili ngokhetho lwama-primaries ezabelweni ezitshiyeneyo. Incwadi ezicubungula ezombusazwe zithi okwamanje kusobala ukuba wayengumongameli uMnumzana Donald Trump uzakhethwa ngama-Republicans, ukuthi-ke njalo kukhethwe uMnumzana Joe Biden kubandla lama-Democrats, loba esaphikiswa ngabanye abafisa ukuncendisa kukhetho olukhulu lukamongameli ozaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Sixoxe lo Msimanga ngodaba lolu.
Ya, abantu bazokhetha abakukhethayo, ngoba phela lapha sisezweni okuthiwa nge-democratic government. Angithi abantu ibona okufanele ukuthi babe ne-power yokuthi bakhethe ba.
Ye, singathi-ke khonokho abakwenza kuqakatheke kanganani ukuthi bakwenze kathesi kusiya phambili?
I think lama-primary ngakuthi abantu babone ukuthatha uthi ubone ukuthi kushona kangani nxa umfula ugcwele. So i-primary yabasiza ukuthi babone ukuthi abantu ba gravitate towards who between those two guys.
Yeah,
so it's important for people to know going forward ukuthi hayi kungathi kume kanye.
Yeah, nxa sikangela kodwa ama Democrats sikhane njalo ama Republicans singathi vele abantu labo kusaziyo ukuthi bazangena kukhedo ngakho ke ama primaries abe siqhakatheke kangalani.
Ngokuhamba kwezinto empeleni ikuthi i politics yalapha seyangcola nje. Ngiyakhuluma ukuthi abantu bayakhetha but kunabantu abangaphezulu abanezimali ezinkulu abayibona abakhethayo. They can set up who is going to win and who's going to lose. Iyona into yakhona engathi isi ifi engathi sesifuna ukuba ngalawa okwenziwe emazweni anjengawethu Zimbabwe. It's not realistic ukuthi abantu ibona abakhethayo. Sekune ne influence enkulu from the parties that influences how people should vote.
Yes, ngathi ngamanye ama company into ezinjalo labo businessmen abafundi singafaka lo kuyabakhunjuka.
Yebo, kunjalo.
Akuhluphi lokho umsebenzi? Akuhluphi nxa sika ngithi democracy?
Kuyahlupa. Ngabe akuseyona i democracy. I always say kubantu I don't know why the other party what was a democratic party, because to me i democratic party yona engathi is so ignorant about what democracy is. I democracy kubona ngabantu labo abaphezulu abanezimali ezinkulu abanandaba noma American ama democrats. I democratic party ayinandaba.
Sikhangela ke ukuthi kusasa kuyaphikema khonapho luketo yokhathe kuleyo kuyaphuma ngapha siyakubona vele umnumzana Donald Trump kuma democrats umongameli Biden. So kuyophambili kwenzakalani.
Sekuyikuthi phela bazama ukuzisho ukuthi lawo manga abaqambayo bazokwenza lokhu nalokhu for the country ukuze nxa sekuza ama-final voting on November abantu bachoose on the basis of those promises which most of the time are not authentic promises, but that's the way it is. It's not also about purely how many people voted for how many. When a system, I'm sure you are as well. I'm not very much there. Gunna mat delegates about 7 sayo for each state. Angikwazi ukuthi asebenza kanjani lawo ma-delegates eyona a-decide-ayo ukuthi kuzowinwa kanjani kuzoluzwa kanjani.
Ngabe kankasi abantu indaba yewela nxa betshela ezinye izinto. Siyawenzela lokhu sigebhe amadibha endaweni ongelankomo khona siyenze lokhu lalokhu imigwaqo ngaphi ngaphi. Indawo abantu bewela kukhonokho.
Ye, lezo zithembiso phela. Kunjalo ngikubona kufana nakhona kwaseZimbabwe kuma-African countries. Lezo zithembiso izizona ezi-influence abantu what they are going to do. And we still believe our leaders that they are going to do what they say.
Lo ngumnumzana Hagings Msimanga odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika wexoxa le Studio 7 eseMarietta eGeorgia. Bokomanje othi siphelina ithuba lina abalaleli bakaStudio 7 ukuze liphe imbono yenu ngokwenzakala endaweni esijeneyo.
Studio 7 nabo bonke abalandeli nabathandi bokulalela izindaba linjani. NguBernard Khumalo oqhamuka laphana kosikhobokhobo enkayi kwelasezimu ngisemzansi lapha komakhelwane ngukhomishina lonageti laphana. Ngibabaza indlala ekhona isadakhe yonke lo nyaka amadoda ngisithi mina ikakhulu kubafuyi ngithanda ukuxwayisa ukuthi ma ngabe unenkomo ezithi 20 manje zisaqinile ungathandabuzi ukuthatha ezingu-5 uzidayise udinga ukudla nemithi yezinye ngoba kothi kuphela unyaka uyabe ungasela lutho esibayeni. Yisi sixwayiso engiza naso namhlanje lapha mayelana ngomumo womkhathi okhona indlala esibhekane layo linjani. Kodwa hey mehlo madala dala sacina ukuxoxa
bonge njalo ithuba sifingelele Studio 7 ya lalela sesizwile futhi ukuthi labantu bezamPF baqhubeka besebenzisa ama-ofisi obuhulumende abakuwo ukubamba abantu inkunzi abantu abangasebenziyo abahluphekayo elizweni kambe ukugebha imigodi ukufaka amasola ukugamula inkuni ukubagola amacimbi ezihlahleni ezinto ezifana lalezo zonke lezi nto sebefuna imali kizo bahlangana phi bona le entweni ezikankulunkulu ezintweni abantu abazenzela zona emakhaya kambe lake la uzwaphi lokhu abantu makukuthi into le ayibaphathi kahle abaphathika kahle unless makukuthi ubona ku right bantu bezimbabwe makukuthi into le liboni wrong aliphathi kahle kira no councilor labo labo MP laba bayibathi bebhoda labo bedinga amavoti ukuthi into le yababuyele bayatshela uhulumende wabo lo ukuthi khona asifuni lento le njalo kasiyithandi makuyukuthi andesi makuyukuthi khona uhulumende lo esengu-landlord thina sesingamaloja kuleli lizwe ya sizabhatala but makuyukuthi khona uhulumende lo ufakwe yithi abantu thina yithi abantu uzibuse lo abakhuluma ngaye lathi uyasebenza lakithi kuzamele ubonakale ukuthi basihloniphe bayiyeke le nto le asiyifuni asiyifuni le nto le yokubhadalisa into ezingelangqondo ngenxa yokuthi badinga imali yokufundisa kuyafundisa abantu abo phetsheya le bebededemuka besiyayelatshwa khona le phetsheya thina sife ezibhedlela zempilo abafowethu labodadewethu bayafa la labogogo bethu bayafa ezibhedlela lapho akula mithi le mali yakhona leyo akwaziwela ukuthi bayisaphi ngoba izikolo lamaklinika siyazakhela kula ma-ambulensi emakhaya yikusijwayela nje lokhu abakwenzayo lokhu ungakwedlalela kithi ngiyabonga uma singakobulawa ephumula emadokini
bantu be-studio 7 sisebenze ezinhlezi sinike iindaba ezimnandi ake ngikhulume lokhu okuncane angifuna ukwanda ngokukhuluma liyabona umbangazwe lo okhona owamabandla ezombosazwe lo usukela izanu kubuyele kodwa kuthiwa i-3+C kube imthokazi Republic Party kubuyizaphu asiyombangazwe yokukhulula abantwana babantu le impangazwe yokuzithengela imali ukuthi ungarejista kuphela suphiwe imali kuphela urejiste suphiwe imali ukuthi le party yakho enje akuyindawo lokhu ngumlilo wama-newspaper yokudlala ngesikhathi lokhu kanti awuboni nxa sokuhamba kuhamba kuhamba bawudiza sibeqalisa okunye uhambe bekudiza sebeqalisa okunye kudlala ngeengqondo zabantu lokhu akula lutho kukhuphe umuntu lokhu from 1980 abantu besehluke ukukhipha izanu babonani namhla izaphuma into zokudlala njengeengqondo zabantu ayinyabonga
Studio 7 salibonani isicelo enginaso mina la Studio 7 ngisicela ukubhorelwa amanzi ngoba amanzi sikhangale omfula fanele sijambe umfula sokha amanzi isikotsho sinesikotsho esisodwa so thina imizi engale komfula asinaso isibhorane so sithwele kanzima kakhulu ngale mandawe ukuze asinawo amanzi so kunzima kakhulu amanzi bayasaveya mpela bayathola ukuthi akhona kodwa ukuthi bayabhore nkani so siyacela Studio 7 ukuthi ngathiwa i-government ingangenela basibhorela amanzi ngiyabonga igama uvusa uMoses Bhatha suka emandaba
basakazi abathandekayo sanibona nonke osithandekile mhlanga obaba uGandhi yabo kancube nikanike basakazi hayi siyabonga bezindaba esizizwayo enisithulela zona sengimangazwa yileni ey'ntshale engiyizwayo le ukuthi nakho sebevimba uchamisa naye noma ethi sezizamile okunye bamvimba kahle kahle bambangisana umntana abantu
labo-ke ngabanye babalaleli bakastudio 7 besiba imibono yabo ngokwenzakala ezimbabwe lingakhohlwa i-life talk lamhla esikhangela ngesimo sendlala ehlaseleyo kwele zimbabwe singakehlukane zihlobo othi sikhangele ezinye kade silazo uqale namhla eHarare umhlangano weZimbabwe Yes Business Forum obuthandise usomabhizinisi olemelika labeleZimbabwe olivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.